Alingali tshona njani izulukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Ray Motsi, sihlaziya udaba lokubana abezokholo baphathisa njani ngani uZulu weZimbabwe ngesikhathi lesi umumo wezomnotho kunye lowezombusazwe uSumi Manzonzo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo lwethu, ngikubingelela njani.
Siyabonga, hayi siphila kahle, sibona ngani uNkulunkulu uyasizela lapho especially koBulawayo.
Yes, siyabona ukubana ngesikhathi esedluleyo, ngesikhathi sabo mrambathwina lokhu lezinye izikhathi ilina njengehlanganiso zokholo leyaliphathise abantu, singathi kathe sikukhona inokwenziwa ngabezokholo ngesikhathi abantu bedubeka kangaka.
Kathesi besingakayenza amalungiselelo, vele besingakhangelele ukuthi kungaba lokudubeka kwoluntu ngendlela abantu badubeka ngayo, ngoba besikhangelele ukuthi mhlawumbe izulu lizakhula ngesikhathi. Kodwa ke kungani vele kusithuzile sonke safika vele sesibona ukuthi khona abantu kabatholanga lutho emasimini, akula lutho kuwome cha. Yikho akungani lathi kusijumile okwakathesi asika lungiselelo ukuthi singasiza abantu njani.
Ezinye indubo ezifana lezombusazwe ke kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa ikakhulu labo abaphatheke kwezombusazwe ngelizwi likaNkulunkulu lokunyokunjani?
Ilizwi likaNkulunkulu lihlala vele likhuthaza lona ngokwalo, ngoba ilizwi elinika ithemba ebantwini, ikakhulukazi labo bengelathemba. Kodwa ke kathesi besisakhulumisana labantu lokusiza abantu ukumemethekisa ukumelana le-commission ekuhlukuluzwa koluntu, ukuthi kathi i-commission leyi i-commission yani, futhi umthetho ozamiswa ukuthi usetshenziswe kulolu hlelo umthetho bani. Sisamemethekisa lokhu ebantwini ukuthi abantu bakuzwisise, ukuthi nxa abantu sebefuna ukubuya even abona ama-commissioner, abantu bayabe sebekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ngathi okwakathesi yikho okungani kusibambile kathesi.
Siyasibone kwesinye isikhathi abezokholo behlalisa phansi abezombusazwe ukuthi bazwane, bakhumisane umlotha. Kukhona yini imizamo eliyenzayo okwamanje?
Okwamanje bekule nto e-commission esungulwe singathi inyanga ezimbili ezidlulileyo. Lama commissioner angukona ekhona lapha silo Sireo Ndebele othimelayo futhi nguye okhokhelayo i-commission yangukona. So kathesi besisazama ukuthi simemethekise ulwazi oluhambelana ne-commission yona leyo, le mthetho ozamiswa ukuthi ube nguye osebenziswayo ukuthi i-commission isebenze. Abantu abaningi ikakhulukazi oZulu abakwazi konke khonokho, yikho esikuzamayo ukuthi sikwenze kwakathesi.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga balaleli, sisale kuhle.
Hayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle.
Thank you.
Lo ke bekungumfundisi Ray Motsi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilanda.